So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olude limitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi idilimisi esiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abadlwa besiyabhalisa ngaso kufisa isikhathi sokubana bavotela bazavota nxa bekwenze sokudlula idilimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ekhona ezwe wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa kungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe azimbambe emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela ukwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lePhalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela eMathebelele leMidlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kungxoxo le elandelayo.
Nga ungaso mbiko opheleleyo, kodwa siyabona singumbiko ophose ngxa sifika emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwento yonke. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo kumawadi atshiyeneyo nakuma-constituencies atshiyeneyo. Abanye bazaqetshwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezi ezikhaleyo ezingenza iwadi lenombolo ezikhaleyo ezingenza i-constituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mntu osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idilimisi esiyenziwe, kodwa-ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abadlwa besiyabhalisa ngaso kufisa isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula idilimitation. Ngendlela yokuqakathe kuleyo yokuthi wonke umuntu ongumhlalo kobulawayo umhlalo weZimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi okuphumele umbiko. Umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota, inombolo zihlanse ziye phezulu. Lokho yikokuqathe kuleyo kufanele kwenziwe ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike esingathina i-information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwenzela ukuqunyaqunyiwe ukuthi abantu bakuzwe ukuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hayi nengxebe ngikuli i-whats engigqunywa wafaka kuleyana, abantu bakunanzele khonokho ngoba singaye sibayekela abantu bengakwazi bazayesebelahle bengasakwazi bakulephuhlangu. So kuqhathekile ngoba kwathi abantu sibaqhubeke sibanika information egcweleyo lokuthi information dissemination ukuze abantu bananzelele phakathi kwesi abantu abadala phosi abangabe bengazisokwenzakalayo abantu fanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lowo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqhathekile ukuthi abahlali bakobulawayo abahlali bemathebhelelendi abahlali bezimbabwe bananzelele ukuthi asikokuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando ukubana nxa sokufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota aqhubeka ehambe emavotini akusho ukuthi ungabhalisa uphela khonapho. Kungani abantu fanele behambe bayevota? Abantu kunanzelele ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali wezimbabwe ulomlando ukubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota yikuvota njani? Ngoba abantu bazayenza izinqumo lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo yabanye ibe affected ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukele abantu bezithathe besenzela izinqumo asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukuba nathuthukise ilizwe athuthukise isigaba athuthukisele wakhe. So lo uqhathe kumele abantu bangahlali and sikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva kusala abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva. Abantu abethu abasebe le minyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso siye evotini siyakhuthaza sihambe endawo labo bayeyingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinazela ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebenenamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So kuqhathele ukuthi yebo kamdimation siphelile yebo kambure siluba yivota kodwa kupheleli khonapho siqhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba lizwe elithuthukile siyaphambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kunye lamakhansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ukumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga lekhisimusi.
Sibe le party ehofisini ye-Gertrude Mthombeni House yeyoba yi-headquarters ye-Citizens Coalition for Change koBulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye ama-comrade esingakawaboni iminyaka eminingi. Ya, njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi okumangalisayo. Uthe-ke futhi izolo ukhansela uka 26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Kumusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Bona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khutshelwa bona abantu ngena abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF ngenxa kungayisikho vele kuyabe kule fetha edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezweni kanti ngizithi wonke umuntu sengusiphatheleni wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili hhayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Agambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyiZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na?
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament ne-executive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba i-ANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu i-ANC ekukhethayo. Ngiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandla elibusayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni, ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe azimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakhona iqhutshwa ngokuphikisana nje, hhayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kukhonferensi bakhetha lokhu abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho kuba nodlame ngenxa yalokho. Kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngemunye ngokuphatha izwe labo.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla leZANU-PF obulawayo umnumzana Khumbulani Mpofu obuthwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa omunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla leZANU-PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMadobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi leRussia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Joseph, ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye sapota uMnangagwa ethi uMnangagwa ukuthi ilizwe lilungisa abanikazi balo. Rayithi yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu nyaza kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlame niyalwe. Okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambani ekwenza udlame kokuthi ubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukhuluma thi kungabi lo dlame ezibabhitile ukuthula. Manje laba abamsapota uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngapha uthi bona bathembe ukuthi laba ngabezano phela bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhuluma anti abakhuma phakathi komphakathi into ekhona iyaphuma emoyeni izomile lo moya kodwa iqamba amange ungumbulali inyoka uMnanga akalaqiniso ngisho ongombulali lelo mali phozisa zabantu behlupheka ngaphese elizweni labo vele ngazi le mkhulumele njalo uMnanga akalakuthula umuntu lo ngithula kancane singakhuluma lethini lemkhomente but akalakuthula but sizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi ti akadakwa akalibali but umuntu uyalibali kumele libe
sibelibonani kwistudio 7 njani ngabe liyaphila. Hayi siyaphila thina khulumayo ngubiji lamba akumangazi into yasezimbabwe ngoba matheweland yabancedisa ukulwa impi yaserodisia namhla sebebonga izap ngepleti yamakaka bona sesidla iphalishi erayisi enyos kungakho ubona lathi abe-MRP sesithi kungcono sizivusele ngoba bayehlula izaphu ngokubatshaya bebabophizandla. Nangumkandla lonkomo lamhlaba buyabe phethe iphepha ezo-adresa ebantwini bathi kumele ukuthi siqhubeke ngehlelo sikagovernment. Namhla izimota zivulala abantu emgwaqweni ongamagodi sizibuze ukuthi ugovernment ungabunjani. Sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake isikontiri ithara from ePlumtree esiyama kuHingwe. Umgabe wamtshela ukuthi ma kuwukuthi ufuna ukuyimali yakhe kangene endlini nabantwa bakhe bedla imali besude. Siyakubona kuvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sizwe sizimele ngapha bona bathi ne-unita code thina ingasithinti phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga.
Sanibonani bantu bakithi. Inzima indaba yakithi leyo bantu. Nangikhuluma nje ngiseBotswana. Yazi ukuthi kwesesikhathi sigcina sesithwala nzima kakhulu ngoba fora manje ngazamukane sesendaba indaba ye-transport kakhulu eZimbabwe. Maye ngabe singakwanisa nje especially endaba kwenye isporo lapho besilungisele indaba yesporo ngoba isporo zona lesi isitiri kuyafanana ngoba even besenza amaplans nawo ukuthi kube lesimile from Francistown up to Bulawayo la maplans wona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha esayidini leBotswana ngoba esayidi leZimbabwe vele isporo zifile so kamente yeZimbabwe zama ukukhuphula amabhrogo ebini zama ukukhuphula amabhrogo sibile khaya ukuthi i-government ekhuphula indoda not i-government phangubanje wiki nje akuqedakali ukuthi kufana nomuzi kamazakhela umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki ngoba olasithunzi yinto efana le-government yakithi ngoba khona manje ma ukhwane ukhangela iziporo zifile imigwaqo ofile into ziyadula ngapho kusetshenziswa i-US dollar i-US dollar khona sithile kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona so hayi asakwazi asakwazi sezesikhumbula umdala umgabe wayengcono kakhulu nothi lo ukhona lo ngoba ye lo muntu sesibulayele empilo impilo zethu zifile kakhulu thina abancane zifile abadala abangcono kakhulu ngoba ababona ukwabo sokwaphela kodwa forget kubuhlungu lokho kubuhlungu msebenzi ngiyabonga abadala ngiyabonga
balaleli besitudio 7 ukuthi indawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma wasejabhiwayo lupane ekala balaleli besitudio 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga umuntu omdala uyaphosisa kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho hhayi la ngamanga straight ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elupane umgwaqo waselupane lo oye-Victoria Falls ubone ukuthi umavodlovodlo kanjani ma ungathi uyaphuma ngonkayirod uyibone inkayirod ukuthi imavodlovodlo kanjani ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya esolusi ubone ukuthi umgwaqo umavodlovodlo kanjani ma bezothi bona hhayi ezimbabwe hhayi ezimbabwe kumele sizisonde siphathe phezulu phize likahulumeni uhulumeni muphi lo sezisondeza esezisondeza kuye eduzane naye ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi umisi wakhona engasazi isindebele lowo mntwana uzokhupha kanjani lowo mntwana uzofunda kanjani hhayi bo babavisani umqondo mani ukuthi nani isitha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sekumele nilandele izalo noma kurongo sokuyathini kuright
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7 inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangelamaphepha kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hhatshi kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona kungelani lalokhu abachaya i-double up lokho besiza kwele melika ngobunengi sixoxe lolandela izombusazo wele melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
abantu laba kabavele eMexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo baningi sibili kakhulu lokhu thine sikujayeleyo sithi i-double up ukuchapha umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khonale emazweni wona lawo akhona i-news zithi zona ibhoda ivuliwe ukuthi khona ungafika uvele uyangena so ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathesi bekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala ukusweleka kwemali ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo khonapho, yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republicans bathi uMongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwemi-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka-president, lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lomthetho ewuphumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi, lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lomthetho wokuthi laba abangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenziswa ngayo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba abangenayo bangazi bangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana uzophela, laba abavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi i-border isivuliwe. Kodwa ke eqinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni. Kodwa ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika.
Now we'll try to ask you how we shall it turn over near combine is trouble. Shuckle! My heart is heavy with sadness. Papa told me you're going away to meet your revival in a poetry church on Bohemia Day. But think it
Mania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender. Isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, yadibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.